kweziphathelane leMelika sesidabule isizwe phakathi isinqumo senkantolo yeSupreme Court yeMelika esokuthi akukho emthethweni ukuthi umongameli waleli lizwe athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Inkantolo le yethule isinqumo lesi izolo phezu kodaba lwaye ngomongameli uMnumzana Donald Trump, yena owayesithi angeke etheswe amacala ngoba izinqumo ezaphehla lawo macala wazithatha esangumongameli. Abahluleli beSupreme Court abakuhlangothi lwebandla lama-Republicans bavumelane lo Trump, kodwa abakuhlangothi lwama-Democrats bakusolile lokho besithi kufana lokwenza umongameli weMelika inkosi ngoba sokusitsho ukuthi angenza iloba yini engabotshwa. Umongameli Joe Biden laye usisolile kakhulu lesi sinqumo, wakhuthaza uzulu weMelika ukuthi aphume ngobuningi ngolwezi ayevota akhiphe ama-Republicans ezikhundleni ezigoqela ezidale le-Congress. Kodwa uTrump usithakazelele lesi sinqumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe eMelika uMnumzana Tim Moringayi.
Into esiyibonile lapha has never been done in America or in the history of the Constitutional Court, the Supreme Court. Ukuyenza abakwenzileyo for uMnumzana Trump is a slap in the face emthetho oyelizwe lonke, ngoba siyakwazi ukuthi i-America ithi nobody is above the law, but kathesi ngathiwa ama-Supreme Court judges lawa amaningi angkhona ama-Republican Party bathi bona the president yena lo uTrump njengoba eyi-Republican is above the law. So kathesi okungathiwa kuzahlupha ngoba bona sebekhanya ngathiwa sebengenela izinto ze-politics, but bona kumele baphonge ucaca ukuthi umthetho umele unje and then kumele ufakwe nje. But okwakathesi ngathiwa hhayi, sokulenkinga lapha i-Republican justice system yiyo ngathiwa isibusa, ngoba siyakwazi ukuthi ngo-2020 uMnumzana Trump azanqotshwe nguMnumzana Biden, yena ngokwakhe wayengavumanga ukuthi wayenqotshwa. Lekhonapha yikho wayenza konke lokho esikubonayo sokuphuma emakhoti. So kwakathesi ngathiwa izinto zonke sizamelela ukuthi sibone ngo-November ukuthi mbani ozanqoba khona lapha ekhethweni.
Kunabanye abathi uTrump enganqoba kulolu khetho abuyele esikhundleni sikamongameli unakho ukwenza izinto eziphambana lomthetho esephiwa igunya yisinqumo senkantolo lesi esithi umongameli ngeke athonisiswe namacala awadale esehofisini. Ubona kungahamba ngaleyo ndlela yini?
UMnumzana Trump engaphenduka, hayi, iAmerika iyabe isifanana labo Russia, labo North Korea, labo China, lapha khona umongameli welizwe is the supreme leader and yena angayenza amacala vele uyabe phonga ukuthi hayi ngiyenza according to the presidential office and the immunity anikwe yona yi-Supreme Court. So okwakathesi sibona ukuthi ukhetho lolu olubuyayo for November luqakathekile, ngoba ama-Democrats yeye akhuluma ngokuthi i-law ye-America ayisabambi umongameli welizwe ma ingangena esikhundleni eyenza wona lawa macala, but kungangena omunye lapho nganto akuzahlupha. So hhayi, lapho uma-Democrats kuhlupha ngokuthi babona uMnumzana Biden unganto aseluphele kasakwanisi ukuba e-functiona njengo-president. So lakho nganto asokule nkinga lapha. Sizabona ngo-November ukuthi kuzabe kuhamba njani, ngoba siyakwazi ukuthi ama-independents yiwo abakhethayo the final 2 or 3% encedisa ukuthi umongameli welizwe angene esikhundleni.
UMnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe zeMelika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa. Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.